So we zika descenda ba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlalo mhlazi ku 8 Mabasa 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga
asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze
abazi u-Elvis Nyathi obulewo yizizalwane zakwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo
izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapholisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot
womela isigaba senkayi engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule inhlelo eziningi kulesi sigaba
ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho vele nzanzima kangaka asebenzeli kukhethwa ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo, amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki. Kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40 kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi iphephandaba leNews Day lithi ibandla lezanu PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benze umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation isebenzele ibandla lezanu PF abantu bazabalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala. Abephezu kwe-45 ngama-50 years banye sebaapproach i-return so bayakuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza pheluza athola la kuyinzuzo encane so yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi so kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi so thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze so kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khonokho ngumbani eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-circumstances sezikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho, bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini, kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi, ezombusazwe kasiziboni lapho, bona nje ukuthi kulo muntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab, angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lwe-census babonyeni esingakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo, kabasitshele phele lathi singama-stakeholders, kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi, umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi, ngoba kuza kuba nemali la. Even nxa singasebenzeli imali, kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo, umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi asebenzele ilizwe.
Ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi, angikwazi lokho, kasikabi lakho, ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasilalwazi lokuthi yabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi, esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole.
Umnumzana Richard Kundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. U-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakule South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Ixuku labantu be-South Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke ze-Deep Sploot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakule South Africa ezine ngempelasonto edluleyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, uhozwe lixuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye-Operation Dudula, bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu. Ixuku leli lithe lifika emzini kamuyi uNyathi, lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo. Abazi uNyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo. Sixoxele ntathele izindaba umxolisi Ncube obesazana lomuyi.
Undodalo ube ngumuntu oziphilele kahle, ophila kahle futhi le lomphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza. So bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe, babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha. Ngokwethuka ke umuyi lomfo wabo kunye lonkosikazi kamuyi basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha. Izigilamkhuba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani ukuthi ukuthi lina lilombhobho, ukhipheni lowo mbhobho. Bathi ayi, asila mbhobho. Then babe bebathatha bebabili lo mfo wabo. Umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani, ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho. Bamtshaya kakhulu, bamlimazela phandle, bamdonsela phandle, bamtshaya, yiko lapho ukuyambulalela khona.
Nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje, kutho ukuthi ube ngelacala?
Kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani, kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala, ube ngumuntu nje engathi mina ngumuntu omachua, umuntu obengabonisi kuganga. Njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayichoyo ukuthi bethi wenze lokho, ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi ubesesaba ukuthi laba bantu, ngoba bayelokuhamba behlukumeza abantu. Wasezama ukucatha bona bam-accuse-ke khonapho ukuthi khipha umbhobho wa why ubaleka ukuthi ukubaleka kwakho ulombopho hathi ngoba bembone elombopho kumbe kungumuntu abamaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile.
Eh manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuza hamba njani kathesi imuli yona ithini?
Imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakala into enje amapolisa ayabe edinga abantu abadalele sisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besavezela amapolisa. So bathi bona bagcinakale ngabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeepsloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapolisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeepsloot. Ngikhuluma kanje amapolisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamathumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyati. Kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa inxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo. Abantu abahlala eDeepsloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatsho lutho behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe. Kukanti abanye futhi lawo nxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho lwaseZimbabwe lwabasusayo alukapheli namanje. So ngabantu abayithukileyo kakhulu, ngabantu abangaziyo ukuthi kusasa libaphatheleni, ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intathele izindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omela isigaba senkai South engowebandla leZANU-PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Ngenze okumbeni sibili nakhile izikolo ezikwi-process egroupi nezinye ezintathu amasekondari kulu ngivuselela amadama amanye kade elodown efuna ukuthwa ngwakwayilisile abadala ngakubakhonekthaleka izima iyaba sebhele izibhorane abanye sibakhonekthe endaweni lama-non-governmental organization abadala abasedele izibhorane yebo kamba bakaphuthwa bonke kodwa amawadi athize asegejele njalo siyaphambi ngizibona kunjenge ukukhona ezimpakathi kwe-consistency izimoto ezigebhayo. Siyenzile ama-clubs labo mama siyathengelana imikalo siyathengelana amankomitsho ngincedisile abantwana esikolo ngiyabafundisa ngincedisile abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokho ngisaphakathi kokubanceda ukuthi bangeke bathole imfundo benjalo bekhubazekile.
Ye manje nxa sikhangele edale lephalamende sike sabona lapho kade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edalele ephalamende, wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ke ningeke yedwa sibasikusebenze sibamengi phela ngoba iphalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa. Sikuvumelene ukuthi silandele i-constitution yeZimbabwe ezingu-16. So ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisa ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikhalanga bakhona abakhuluma ngesinambia khona phansi. Kuba mnandi okunye ephalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona. Of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile nabo edalele ephalamende. Now siyakuzama ukufuqa konoko ukuthi malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abemqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
hayi ekunqobeni ukukhetho ngingumuntu okhonzayo okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuphiwa yinkosi yabuthinywe ngunkulunkulu engikwaziyo ukuthi xa yena inkosi isathi kangiqhubeke ngifayo ngizaqhubeka kodwa xa inkosi ingatshongo ngeke ngiphikisane lesinqumo lesifakwe ngunkulunkulu unkulunkulu abantu bakhe ababekela abakhokeli ukuthi babebe yimi labo u-Ephesians 6 so ngiyasebenza ngisebenzela ukugcwalisa lokhu engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka asebenzeli kukhethwa ukuthi ekukhethweni ngizakhethwa ngoba unkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe.
Alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iParliamente engowebandla leZanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakoBulawayo kumele aphe isitalada sakoBulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair koBulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumba amanomhlaba ngiyalibungelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngumnasekhulile. Wehluleka ukubulala usiqeda ngo-1983 esesemutshanyana manje hayayo. Kela mangu yethu sele ayikhulume gadi wemuva abule sibindi abugaxile phela izibhamu sibuntu uqinisile kela mangu akula nto ongayenza manje kela mangu kela mangu nomgabo wakwenza 1983 layo esesemuthanyana ntibonile vele bengasakhoni lona kela mangu yethu sele siyamkhupha kuphela ku-election amavoti lingasuki lilinde kuze kubali likhonapho njengezambia kati behle ukukopha into enhle ezaliphumelelisa ukuthina sisekudeni ngapho kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke sisemazweni ngomnyaka mhlowa 5 billion yafika so iyagali kakhulu siyasiza ngoba umnotho siyamngenisa nasithumela izimali emakhaya ulamanga umnakula manga ahambe le ekufumazini engazokuthusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa lonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama nguThulani Ndlovu eNkayi kwenduna uSikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhlaka 7/04/2022 lo yethi sivoteleni izaphu masingehluleka izaphu siye ku-MRP singehluleka ku-MRP siye kuZanu PF. Hayi mina ngibona ukuthi umqondo wakhe uright uqondile ubalulekile awubalulekanga total umuntu olahlekileyo ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuZanu PF yona iZanu PF kuyiyona futhi thine besibulala emandebeleni ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani into eyikhulumayo kayizwakali bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokho mase usithi iZanu PF hayi umuntu onjani vele thina sivumelani nawe even ubani angikazavumelane nawe noma ingane yakho yona oyizalayo yasukona ukuthi ubaba umanga kahle ukukhona nanokugobe khona kuwena akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo yona le siyojililanga othi iphathe evula izulu nanku kwamanje ishayile amakhansili ashaya ama MPs wena ulokukhuluma into engekhoyo hayi angikutsheli kabi kodwa ngitshela iqiniso ungasibiseli kuzani thina sahlutshwa sahlupheka ngayo lezani PF ungasibiseli emuva babo ngiyabonga
salibonani basakaza abahle bonke aba studio 7 babalaleli awu lami ngithi kathiwa umlayezo ngiyangithumela engayizwa hayi njengoba ngitshile phambilini ngathi ngiyangithumele imilayezo yami ngayizwa bakithi bengicela shuwa ekuceleni kwami ngicela lami imilayezo yami izwakale ibalwe kustudio 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezaphu ne-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa bantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezikhipha lizibonde isayinike ezanu PF kamgabi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlala la ethebulini uthengelilanga elilandelayo bamjikela kanti ukhuphe ukhohliwe ukuthi bamtshele ukudistant lokho kwanamhla basafuna amavoti side bewina amandebelesi zayibona igugrawundi number 2 akulamuntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khona khona kwenzakalayo ngifuna ukutshela ukhuphe ukuthi ikhuphe ulidistant ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuyenga bafuna amavoti ubaba lonothe akuhlale phansi kuqala sikhulume ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandebele basenze izichaka zabo izikwi zonke i-G40 ilayo linanzelele ibandla likamgabi liyavuka mvoteleni abatsha ngiyalizwa lithi ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshiyela lizayifunda ivalini lizazikhanzinga abathi wothi iyazikhanga ngamafutha lizazikhanzinga lizakhala ispecial abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzwile thena ngawini igweru iyaba yisithi uyabe sifuna ukucapture yonke imathebele lethu ngiyabonga ngithanda ukubona abantu bakithi uthe vukani emaqandeni mfana vukanini ngempela
linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angigqiba lapho ade kukhuluma ubaba lo wade sithi asizameni izapha akula muntu okhethelwayo ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapha nanke ama-by-elections ade senzakala akula zapha evotele ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapha engatshela abantu ukuthi sivotele izapha ngayivotele yena ngokwakhe omunye lo munye ufuna okwakhe mina ngifuna mayelo like avotele izapha
Salibonani ku-Studio 7, ikhuluma lo Masombuka lapha. Ya, ngiyabonga kakhulu bantu baka-Studio 7, umsebenzi omuhle liwenzayo. Kodwa bemfuna ukulimukisa umqondisi. Umqondisi Moyo, ngiyamthanda ukumlimukisa. Ubonile umqondisi lokho kwenzakala kuMonzora. Ulimuke mfowethu kungayenzakali la kuwe. Abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa. Asitsho ukuthi uyadlala, kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi. Ubusungena kilo, uncedisane lalo. Inkinga izani PF. Singakhipha izani PF, sizobona ukuthi leyo opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu, hayi, nanzelela mfowethu, bazokuhlambaza abantu. Bazokwenzela inhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kathi opposition le izobaphusa kanjani, sebekhathele ngezani PF. Abantu beze babe bakhathele ngezani PF. Ngiyabonga.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. UBrown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasotsha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasotsha la asesuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasotsha kwele-Russia asenqotshiwe na
kumpile esilamalanga adlula inyanga yaqala. Lo ngumbuzo esiqondise kumnumzana Max Mkandla owaqeqetsha ukuba lisotsha kwele Russia ngesikhathi sempi kazivuse.
Lapana ngibona angani nxa ndilandelisile kuhle ibukhole Russia lisike laba lokulibala lisempini ngobana kade linqoba njalo belinqoba. I-Ukraine itshayiwe right left and center letafasini. Okwenze i-Ukraine i-Ukraine isuke yavuswa ngabe-NATO nalaba abanye be-America. Yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngani ngazane i-Ukraine yiyo eliwinileyo laphana ubetshayileyo. Kuyafana nje lokuthatha ithimu nje eManchester uthathe wafaka amaplayersana ku-Highlanders eyabeiwinile laphana yanqoba i-Highlanders bengadliwa kuyabe kudliwe i-Highlanders atsho amaplayers. Okukhona laphana ukuthi basuke balibala bebone ngazane umdlalo uyona ulula suke enqobile e-Ukraine basuke surprise yetho esithi thina yi-surprise attack yana bayenziwe because izikhali zerussia akazila mpikiso lezana funa sibililizwe sifikile njengeamelika kumbe bona be-NATO yize sinakala laphana kumbe singathi ezikirani nayi i-Ukraine kayilama-amu kodwa lokho kwenzakale laphana kutshengisa ukuthi khona isonke lesi i-Ukraine kade senza i-regrouping kwathola ama-advisors ne-intelligence yangena ukuthi bebonakala uyirussia yona ukuthi iqine ngathi iwiki ngaphi esingathi khona ngama-sold so ngifuna ngazani laphana okwenzakele laphana kube yisifundo kwebe-russia labo bekwenza i-regrouping
manje nxa sikhangele khona lokho kutsho ukuthi elemelika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana elemelika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula ele Russia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA to advance the KGB is too advanced lokudlula i-CIA ngokana i-tactic yabo sibili kubamba sibi lapha kubamamba khona benike intelligence ngamkubutho owangena kwi-intelligence so indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastarta impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela ba njengoba sibona ukuthi uGaddafi bamtshayela ngathi njengoba siya-oda njalo ukuthi khona u-Obama Obama lolohuzen lelinye lowayesibahluphile kakhulu lobazi bamtshayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden so yifine ukuthi khona khona konke okwenzakalayo baqala besitade belandelele bethu ngathi ngabakho njalo ke baziqakathekisa into abakhulumi lokho akabe sebekwenziwe abakwenzayo bahamba batshaya nje bethule kodwa ikhede sizahamba kulelo lizwe eyabithe yaphathisa kulo.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eBulawayo. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.